ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kogwalo lwakhe lezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha. I-manifesto umoyo uthe abantu beZimbabwe sekumele bavotele abantu abalolwazi, hhashi abangane babo lezihlobo. Umoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF wazise ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli esele le minyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthe abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngikhuluma lapho ngizitshela abantu ukuthi ngasikhangela ukuthi ilizwe lesiwe ngalilungisa njani. Singakhangeli ama-structures engawathi wona ama-physical structures kuphela. Kumele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu kade sisebenza njani njengabantu. Ukufa kwelizwe okuningi khathe sikusengqondweni yethu. Kumele sikhangele ukuthi sicabanga njani, sihlala labanye abantu njani, singakazithuphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye abantu.
Ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoyo uthi iZANU-PF kayisoze yaluqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandle kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esikuleli ilizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifaka abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Ngaye kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukulu ibe sibanika umsebenzi abangawaziyo. Ngasifuna ukuthi ama-parastatals wethu asebenze kuhle, kumele sidinge abantu abakufundelayo lokhu esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kumbe nomntanakho angayenzi i-corruption kumele umekelayize ukuthi ilizwe lethu lilungisele.
Omunye okhulume embushaneni wokwethula kwe-manifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni.
And mina my biggest challenge is ukuthi in the next 5 years ngiyabe ngingani. Okay, I'm 33, so you see I'm in the next 2 years. Ngikhangelele ukuthi ngivote umsebenzi ozaletha i-rehabilitation kuZimbabwe, ozasusela phezu lokho lapho sazakala khona ezimbabweni zokuAfrika.
UNyamanza ugcizelele ethi umoya nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ekunzimeni elikibo ngoba eseleminyaka eminingi esebenza lenhlanganiso ezilungisisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolonyaka lokudinga umongameli namalunga edale lephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilosekelo olungenza lisuse iZANU-PF embusweni. Bethi umoya ungusomabhizimusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganeni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe abavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sanamoyo seyimzinde wonke okhulumayo, imanifesto yakhe ngiyibalile, ezani yonke ngiyayazi, zingayibala le MTC ngiyazi. Abantu abaningi ngimbuza batshena bembuza khona ukuthi bo-Twitter and social media, but into engingayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini. Unkosana moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngupresident, and kusukela namuhla ngizaqalisa ukutshela abantu ukuthi unkosana moyo kumele simfake e-State House ngoba nguye umuntu esimfunayo, is the right candidate esiyifunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina mbili 8% okuthi ngalalibambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai enathola phose amathumi amahlanu ekhulwini 47%. Ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphinda kokhetho lwe-runoff. Ngimele isithu 7 seHarare, ngiyuGibson Bebe.